zakhe singathi dule ezisiko sila kula lutho abasebenzi isebenzi zonke azikatholi imali esathi bathi cabanga ukuthi because bake basitshela ukuthi i-government lama-indians lawa awe-sa holdings sebavumelana ukuthi ama-indians athathe konke ababefuna khona ukuze baqalise umsebenzi so kathesi thina njengabasebenzi sithimelele ukuthi ama-indians angikhona basitshele ukuthi i-program iminjani next especially ngasikhuluma ngendaba zemihulo because asikaholi izimali kathesi
lacina nini ukuhola mnumzana Mbayiwa
ya sacina unyaka ophelileyo kodwa basinika only umholo we-one month after baka basinisa ukusiholisa kweminyaka emihlanu
akusitshela ukuthi manje abantu baphila njani sizwa kuthiwa abanye sebesebenza emapulazini khona ngapho
ya lelo liqiniso baba izinto azimanga right ngakutshela ngokuthi enye into edwayo ngeyokuthi ezinye izisebenzi sezifa ngendlala because sila ama-cases ekhona 3 even enye icase umunye wangikhona wake wacollapsa emsebenzini udoktor wake wamthatha wasemkhangela wake wasekhuluma ukuthi hhayi le yindlala wasembuza ukuthi wadinga nini ukudlililokuze nizinye isithwala wasesithi ngile zingakadli anything basemfake etripini bamfake ekantini ye-works wake wamnika ukudla so khangela khathesi kuyabe kutho ukuthi izisebenzi zonke abaningi bangikhona sure sebehambe emapulazini besiyedinga imisebenzi ama-piece job and like hayi kuyadisiva kakhulu kuwe
khona ngale emapulazini babambayiwa batholani
baye banika umumbu abanye bangikhona khangela baye basebenza the whole day for the sake of bethatha ibhajiteli elilodwa abaningi bangikhona baye bedinga imamabhili kuphela so akathesi izinto azimanga right
abaqondisi benkampani balitshelani ngokuthi kwenzakalani kathesi
ya into edibane ngokuthi abaqondisi bangikhona abakhulumi lutho abafuni ukusitshela ukuthi izinto zime njani because even today thina sesisithi hhayi ngakungahamba njengalokhu ngolwesine sabe siplane ukuthi sithume izimeleli zabasebenzi bake bayebuza amamanaje angikhona ukuthi zihamba njani sizafika nini abantu bangakaholi izinto zime njengalokhu because abafuni ukukhuluma lati abafuni ukushedilight ukuthi lolwazi ukuthi akuya kuvela ngaphi kuya ngaphi